isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 26 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe lapho kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelitshumi lane ijekiseni ye-COVID-19.
Isibonayo lapha inxa uhulumende we-UK deporta ama Zimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga udlelwane sokulunga lokhu sikumele sikukhangele ku-context esiyo e-COVID-19.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni namhlanje. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abazinkulungwane poste ezingamachumi amane 39,897 abakade sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Ngokutshona kwelanga layizolo lokhu kutsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,422,256 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,853 bahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelela inani laba kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.5 million asebehlatshiwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelitshumi lane ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa emhlanganweni lentathali zindaba izolo ngemva komhlangano wedale labaphathintambo bakahulumende eleCabinet. Unkosikazi Mchwangwa uthi leli nyathelo lithethwe ngemva kokucebisana lengcwethi zezempila kahle.
The Ministry of Health and Childcare will employ the following strategies.
Abogatsha lwezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana bazakwenza lokhu besebenzisa indlela ezitshiyeneyo ezibalisa ukusebenzisana labamankampani azimeleyo, abamabandla ezokholo lwesiKristu, ama-universities kanye lezinye inhlangothi zemfundo yaphezulu.
Umnumzana Johane Nkomazana isakhamuzi zakoBulawayo uthi kulinyathelo elincomekayo.
Kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe lapho kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19. Njengoba izikolo sezizavulwa abantu laba bazayo behlangana vele, so hayi into enhle kakhulu le.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare.
Andiluboni luludaba olubi nxa ingcisi zabona kukahle ukuthi behlatshwe amajection injection ngoba impilo yabantu imele iye lapho yayikhona umkhuhlane lo ongakabi khona ngoba kathesa abantwana abasaye esikolo akulalo utaba lwenzayo.
Umfundisi Willing Mo Mhlanga isiphathamandla sehlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi kumele uhulumende abone ukuthi ayatholakala lawo majekiseni.
Kambe ngabe kuthiwani ngalabo abafisa ukuthi bahlabe bazivikele bavikele izimuli lomphakathi wonke kodwa beswela ithuba ngesizathu sokusilela kwalawo majekiseni? Kuyacelwa njalo ukuthi ugatsha lwezempilakahle lukwazi ukucacisa ngalokho.
Phezu kwalokho umfundisi Mhlanga uthi ufisa ngabe kuba khona ukusebenzisana okwaneleyo labamabandla okholo lwesiKristu.
Ubukhokheli bunesicelo osiya kuhulumende ukuthi amabandla lawo abe labo abazabamela kulolo qembu elikhangela konke okumayelana le-COVID-19 elizweni.
Ngakolunye udaba olufanayo uhulumende uveze ukuba usezotholisa uhulumende wakwele Namibia inkulungwane ezingamachumi amabili zamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19, 20,000 doses njengesibonelo sokusebenzisana lobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa. Abogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana ngendlela zebulenjini eye-Twitter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ningumevis Gama.
Kunjalo nje abenhlanganiso zababalisi bathi izikolo azikalungeli ngokugcweleyo ukuvula bethi lelinyathelo lijume ababalisi kanye lezikolo ikakhulu labo okumele abafundi behlale khona ama boarding schools. Ngakwelinye icele abazali bathi izikolo zifuna abantwana babuye ezikolo behlawule ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende wethulela umbiko izolo ethi abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso bazavula ngeviki ezayo mhlaka 30 Ncwabakazi, kuthi abanye bonke bazaqala mhlaka 6 Mpandula. Umsekeli womkhokheli weZimbabwe National Educators Union iZineo, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, usola isinqumo sokuvulwa kwezikolo.
Izikolo nibona zingakabi ready ukuvulwa ngoba kumele abazali babhadale imali ukuze izikolo zanelise ukubana zithenge impahla zokuvika yela umkhuhlane lo kunye lokuthi bathenge ukudla. Abazali bebengabhadali ngoba bajunyiwe. Ababalisi abafundisa emakhaya labo balohlupho olukhulu kakhulu elokubana ingcosana yemali abayitholayo sivele sebayiqeda, kakusoze kwenelise ukuthi babuyele ezikolo bayivula. Njalo besikhuthaza uhulumende ukubana ame kancane, maybe nge 2 weeks bafakele ababalisi imali zokubana baye emsebenzini.
UMnumzana Raymond Majongwe, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi uhulumende acabangisise isinqumo sakhe sokuvula ezikolo. Unkosikazi Melissa Mkwebu, umzali olomntwana ufunda ibanga lika form 4 ehlala esikolo, uthi kulokunzima ngoba abaphiwanga isikhathi sokuthi balungiselele kanye lokubhadala indleko zezikolo.
Isinqumo esithethwa nguhulumende siyasibona, siyasizwa, kodwa njengabazali silokudana okukhulu ngoba isikhathi esiseleyo ukuthi izikolo zivulwe sincane kakhulu ukuthi sikwanise ukuhlanganisa konke okufunekayo. Okunye esikunanzelelayo ukuthi akula payment plan yokubhadala i-school fees. Izikolo ziyabe zifuna imali yazo ngokugcweleyo. Lokhu kusuke kusiphazamise kakhulu okokuthi ngakukhona okwenziwayo phambilini ngendlela yokubhadala i-school fees nxa izikolo zivulwa zihle ziyevalwa ngo-December ukuthi lathi sikhululeke.
Kusenjalo umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro eqeda ukuhlola ukuqhutshwa kokuhlatshwa kwabantu amajekiseni awe-COVID-19 vaccine esibhedlela sePhari Renyathwa wazise ukuthi amabandla ezokholo asengaphathisa uhulumende ukuhlaba abantu ngokuqoqa amalunga ebandla lokukhetha abongi lamadokotela abasemabandleni ukuze baphiwe amajekiseni bahlabe abakhonza lawo. UMnumzana Gift Khadebe, umhlali wakobulawayo, upha umbono wakhe ngalokhu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu ukubana laba amachurch bevunyizwe ukuthi bevaccinate amalunga ebandla lakho, ngoba ungakhangela lakho phakathi kwamachurch kule nhlobonhlobo yabantu abachiyeneyo, labodokotela labanesi bakhona. So nxa abantu laba abalolwazi bezempilakahle bekhona phakathi kwamachurch kuzancedisa ukuthi bethi beyenze kube beinstille i-confidence ebantwini ababalidayo, kuzabalula njalo ukuthi abantu bekwazi ukuvaccinatewa, bekwazi ukuthi bavaccinatewa yilaba abantu abasondalayo. abakhonza lapha. Ngombono wami ngibona into enhle kakhulu njalo ezancedisa ukuthi sikwanise ukuachieve herd immunity, abantu abaningi bekwazi ukuthi behlatshwe.
Inkosikazi Ethel Ngwenya, omunye wabazalwane abamukele ukuthi abantu bahlatshwe emasontweni, uthi bayakwamukela ukuthiwa nguhulumende.
Ngezinye indlela into enhle nje, ngoba bekunzima ukuthi sithi abantu kababuyele ezindlini ngoba kabahlatshwanga. Kambe abantu belanda ukuzosindiswa, omunye nomunye ususwa into emsusa ngibo nemzini wakhe ukuthi aze esontweni. Kodwa nasesithathe umsoswa ngomsebenzi ukuthi naye abantu kababuyele ngoba bakahlatshwanga. So kungaba ngcono nje abantu bazivikele nje bekhululekile behlatshiwe, abuyezohlatshwa abuyele emzini, sibuye sizosonta sikhululekile sona.
Izikolo zazikhanyelelwe ukuvula ngonhlangulwa, kodwa ngenxa yokumemetheka ngamandla kwe-COVID-19 eZimbabwe zagcina zivalwa okwenyanga phose ezintathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lesibili lezivalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abantu laba bafike esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport eHarare ngendizamchina yohlobo lweBoeing 767. Bebethwele impahla ezinlutshwane njalo bengafuni ukukhuluma lentatheli zindaba, kuthi omunye wabo utshele intatheli ukuba kabasoze bekhulume lentatheli. Ngemva kokufika kwabo bathethwe basiwa endaweni yeZipam eseJarondel, lapho abazagcinwa khona okwensuku ezilitshumi kulandelwa iziqondiso zikahulumende zokubona ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe vale COVID-19 loba hatshi. Ekhuluma nomsakazi weZBC, umholi weziphepheli kugatsha lukahulumende lezemsebenzi umnumzana Thothamirephi Chiribadi uthe uhulumende ucela abantu ukuba bakhangele izihlobo zabo eZipam. Kunyanga ephelileyo ngemva kokuphendukiswa kwabanye abaxotha kweLebhilitane, uhulumende weZimbabwe uthi lokhu kuveza ukuba ubudlelwane phakathi kwakhe namanye amazwe omhlaba sebusiba ngcono. Kodwa incitshi wezombusazwe umnumzana Lekezela Gumbo uthe lokhu kubangelwa yiCOVID-19 ngoba amazwe engasafuni abantu abaningi ikakhulu izephula mthetho.
Sikubona lapha inxa uhulumende weUK deporta ama Zimbabweans akade eseUK, kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga. Lokhu sikumele sikukhangele kucontext eliyo eCOVID-19, ngoba ukuthi iCOVID-19 isifake istrain kulokuze kumakhofas ekumagovernment lawo kuya kulama-refugees eZimbabwe khona okuya kulama-Zimbabwe khona. So bonani mina i-COVID-19 containment measure leyenzwayo.
Uqhubeke sithi eleZimbabwe kalenzi okuningi ukuthi abantu balo bengakhulisi ukuhlala kwamanye amazwe.
Kukhona ngoba ubudlelwane singathi buyalunga ma kungokuthi kade kungela i-problem nje i-COVID-19 nje kulapha singakusebenzisa ukuthi kutshengisa ukuthi ubudlelwane bayalunga, kumbe kutshengisa ukuthi abantu sebesiba lani sebesiba le-confidence ku-government yeZimbabwe ukuthi sebejika. But ngale nje kule i-situation esikuya kutshengisa lo
esinye sakamuzi seHarare umnumzana Gibson Mikadzino uthi kumele uZulu amukele abantu abavela kwamanye amazwe.
The society should be able to help in rehabilitating these people. They have not been home for a long time.
Abantu laba kumele bamukele ngoba sebehlale isikhathi eside bengekho kuleli. Kumele abantu bezame ukwenza okuhle njengabantu lokuvikela indawo zethu ebantwini laba.
They might receive from the people. So there has to be a balancing act between doing what's appropriate as human beings and also safeguarding our community.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule. Ukuza kweziphepheli lezi kutsho ukuba sekunabantu abangamashumi amabili lanye ngemva kokuza kweqembu lakuqala bevelela eBritani kunyanga edluleyo. Uhulumende weBritani useveze ukuba kuzaphendukisa izizalwane zeZimbabwe ezikhishwa emajele ngemva kokubotshelwa amacala ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Life Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni negciwane le coronavirus. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Ekuqaleni komnyaka odluleyo uhulumende wethula isinqumo sokuthi awusoze kwenziwe ukhetho umumo wegciwane le-coronavirus uze ube nganeno. Lokhu wakutsho lanxa kwaba lezixhenxe ezimbalwa ezedalela iPhalamende lamakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT. Umanyano we-World Health Organization wathi ukhetho luqakathekile okokuthi kumele lwenziwe kulandela imigoqo evimba ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanye amazwe alandela linkuthazo enza ukhetho kodwa eZimbabwe lokhu limenge lokuthi ukhetho luzenziwa kuphela nxa kungaselapha ubhanelwe COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula ingxoxo.
Well, oqadileyo yikuthi thina lani njengeZimbabwe siloku sifunda sibona ubani abanye bakwenzanjani ngoba into yonke yathi ukuthi uzaba wedwa oyaziyo. Uhulumende weZimbabwe ebona kufanele ubana emise ukhetho esesabela uba nobhubhane lolu lungasuka lutshabalalisa abantu. Kodwa siloku sithatha ama-notes kwezinye indawo lapho sukwenzakale khona sibonile eZambia bakwenzile siyafunda khona bana sithatha ama-notes bana bakwenze njani. Kwenze ukuthi lathi ngapha nxa sesikwenza sikwenze ngendlela epheleleyo engasoze igcine sisifake engozini esizama ukubana siyivikele ngama-lockdown lawa akhona kulezi nsuku. Phela abantu abadala bayasho ukuthi bona ibuzwa kwabaphambili phela indlela.
Ye, nanto udaba mnumzana Chirowodza lina njengebandla sizwa likhonona ukuthi hayi ukhetho kalwenziwe kwezinye indawo luyenziwa. Uthini ngalokho kukhulunywa ngubaba uJuma?
Lokhu akutshoyo ngiyakuphikisa sibili ngoba awungaza ukuthi wena yindlela ebuzwa kwabaphambili esithokhela abeZambia. Indaba le ngiyemedicine yamadokotela. So nathi silawo amadokotela angahlola leyo ndaba. Into emqoka nje yikuthi iZANU-PF kayithandi ukuthi kube lokhetho ngoba ungananzelela because wavela wakutsho ukuthi ama-election ka-2023 aza postponwa. Ungaboni into ikhulunywa ngo-Red Cross ukuthi ube kwazi ukuthi iZANU PF izalandela. Red Cross uke wakhipha isinqumo nge-Reserve Bank. Abe-Reserve Bank bayala but sayithola ukuthi kwakuliqiniso. Ulokhu zene-Red Cross wakhuluma njalo ngendaba ezophilwa kokhetho kusetshenziswa enye organization NCITA. So that's the first point. Into esibili ikuthi ukubhanwa kwama-election kusukele mhlaka October 2, 2020 kwi-statutory instrument number 225A of 220 kwakuyi-public health COVID-19 prevention, containment and treatment amendment regulations. Leyo ncwadi yabalwa ngu-Sentine Chiwenga, right, esithi yena akusoke kube lama by-elections. Siyathola namhlanje ukuthi kungela ma by-election njalo abantu abasebebiselwa esikhundleni nabantu abakuhlangothi lukamonjora hatshi abakachamisa. But ungakhangela bona abezani ikakhulu oRichard laba abe-March North kanye le-March West abantu bezani babe lokhu bade loku bebutana.
Nandu taba chungu?
Right, njoba ngichilo mafambilini. Uhulumende, ebe nabi lesuwa, lesprinisela so ubana uhedololu lungaba njanjani. Njongo uba nje, besingela any president before usenzakala loku. Ngako ngichilo njalo ngata hai, sina vele asiboni ule ntembe ukopa into enhle. Sikhangile sabona ubana iZambia ikuba benjana kwinto loko. Ngako ke mina ngiyabona ubana emaduzaneni lapha uzabona lathi sesikwane usubana sithi hayi into le singayibamba sinde kanje. Uhlupho esiba lalo yikuthi sisuka sibe labo o-doubt Thomas abaningi kakhulu. Umuntu ahlayali engakabona ukuthi uhulumende uzayenza njani. But sikubonile kaningi uhulumende izinto ade becala abantu becala ukuthi azozazenze. Ebezenza ngemuva kokubana esebonile ubana kubanjwa. Kanjani kuhamba kanjani. So into le ehlala ikhulunywa bana uhulumende lo is a listening government. Kuqinisekile mpela mpela siyalalela siyafunda bese sisenza. Esingazwe sikwenzeka ukuthi ngugijimela ukwenza ngoba ubhubhane lolu beluchaya luchayele mina nginje so luchayele umzukulu wami lwachayela umfowethu sibili omdala kunami. So yinto echaya ekhona ephilayo. So ke nxa kunjalo asonto ngapho kudlala ngayo upho ngokwenza nje ukushaya idima nje engantu mhlawumbe nje yinto nje yamaphepha yinto ekhona ephilayo. Ngakho ke uqalisekile ubana khona ngezikhathi zonke ungakayenzi into enjalo. Funda ufundisise ubone kathesi anto abona abantu abaningi becaa ukuthi bona sokuzavulwa njengoba amafingers asehlile kodwa ngenxa yamanye ama-scientific reasons abe advisor i-minister of health kulokhu silokhu sikulawudown ela-level 4 yonaleli. Okuyinto enhle hatsho umuntu okuyenza okuthatheka asenzeli ngendlela yokuthi bona siyabe siqinisekile sikwazi ukuthi asiyenzani ngoba singapha ngokuthatheka sibekulandela nje singafundanga kuhle yikho lapho esegcina sesingena emanyaleni onalawo esizama ukuwabalekisa.
Nanto udaba mnumzana Chiroza
hayi ngibona ukuthi umfowethu lapho ulokhu ephikelela ngokuthi abe ezama ukuthi asiqile into engekho lapho uthi yena akuzange kube le precedence manje isi precedence yisikhiwo esitshengisa ukuthi into eseke yayenzakala. Ngifuna ukutshela umfowethu lapho uJosepha ukuthi mhla ka October 18, 2020 eGini kwaba lama presidential elections mnyaka ophelileyo lo. October 28 kwaba lama elections eGhana kwaba lama elections eParliament. Ngibonani sawangu is 10 ama election awo is 10 vele okuthi vele awudingakali president. Into empe esobala nje ukuthi umnangagwa kafuni ma election.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngemva kokuzamazama komhlaba ukwahlasela eleHaiti ngozibandlela womnyaka ka-2010, kwabhubha abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150,000. Izizalwane zelemelika zahle zasungula uhlelo lokuphathisa zathumela abokuhlenga abawelwe ingozi, odokotela kunye lenqwabanqwaba yokudla, amanzi, imithi, impahla yokuzihlanza lamatende okuhlala. Mhlazi ku-14 Ntulikazi kuwonale umnyaka kube lokuzamazama komhlaba njalo kwele Haiti. Kwafa njalo abantu abaningi, abanye badilikelwa izindlu, balimala elemelika njalo laphathisa abantu bakwele Haiti. Kolunye njalo udubo lwabantu bakwele Haiti ngidaniswe ingozi ebangelwe ikuzamazama komhlaba okwenzakale eSaint Louis du Sud kwele Haiti namuhla ekuseni.
sithumele amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe izihlobo kumbe abathole amabhizimusi abo esechabalele. Ngivumele ukuhanjiswa koncedo ngesiphangiphangi ngakhetha isiphathamandla senhlanganiso ye-USAID uSamantha Power ozakhokhela uhlelo lokuphathisa, kutsho uMongameli Joe Biden. Sisebenzisa inhlanganiso ye-USAID sisekela imizamo yokucwayisisa ukuthi kwawonakala okunganani njalo lokuphathisa abalimalayo labadilikelwa yizakhiwo zabo. Elemelika lizahlala lilobudlelwano obuhle leHaiti njalo lizaqhubekela phambili liphathisa ngemva kwesehlakalo lesi. EleHaiti lihlala libhekane lendubo ezibangelwa ngumkhathi ezifana lokuzamazama komhlaba lezulu lesiphepho. Ngalokho inhlanganiso ye-USAID yaqala ukupha uncedo inhlanganiso ephathisa ukuhamba-hamba kwabantu ngamazwe e-International Organization for Migration, leyomanyano we-United Nations World Food Program, ukuhlala ziqaphele ingozi lezi lokuphathisa uhulumende weHaiti ukuthi enelise ukusukuma ngezikhathi ezinje lokwaba uncedo ngemfanelo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ingozi ifikile kweleHaiti, uncedo lwempilo luhlale lulungele ukwabiwa kulabo abayabe beludinga ngesiphangiphangi. Ukuhlakanipha komqondo lo kube sobala ngemva kokuzamazama komhlaba lapho inhlanganiso ezisebenzisana le-USAID zenelisa ukuphathisa ngesiphangiphangi. Phezu kwalokho, inhlanganiso ye-USAID yathumela ugatsha oluphathisa abawelwe ingozi olu-Disaster Assistance Response Team kumbe DART ngesikhathi esifitshane kulandela ingozi yokuzamazama komhlaba. Ngenyanga kaNcwabakazi ziku-16 kulandela isicelo sikahulumende weleHaiti, i-USAID yathumela inhlanganiso ehlenga abawelwe ingozi i-Urban Search and Rescue Team eselizweni leHaiti, iphathisa ngokudinga abalokhu bengabonakali beyingxenye ye-DART bephathisana lezizalwane zakweleHaiti. I-USAID iyathola njalo uncedo kugatsha lwezomvikela olwe-Department of Defense kusigaba se-United States Southern Command logatsha lwe-US Coast Guard oluthwala amalunga ogatsha lwe-DART ukuya lokusuka kundawo ezilomonakalo kunye lezizalwane zakweleHaiti ezalimalayo edolobheni le-Port-au-Prince. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko ukuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19. Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weleBhilitane zifike elizweni namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.